VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 27 kumbimbitho 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo.
Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga lokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika.
Into eyakuqala mfowethu ngikuthi sikhuthaze ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumende.
Ibandla le-MDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi ilizwe selivunyelwa njalo ukusebenzisa imali kanye leyakwamanye amazwe emiswe ukusebenza ngonhlangula nyakenye. Embikweni awethu le izolo ntambama, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uthe uhulumende uthethele linyathelo ngenjongo yokwehlisa umthelela womkhuhlane we-coronavirus. UMangutshka uthe idola leMelika elilodwa lilesisindo samadola eZimbabwe angamachumi amabili lanhlanu 1:25. Uthe imizamo le izancedisa ekulwisaneni le-coronavirus yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 24,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ukuphenduka kwemali yakwamanye amazwe lokhu kutsho ukuthi yiloba ngubani olebhizimusi usengabhadalisa ngalimali. Le yinto ebikhuthazwa ngabanye besithi idola leZimbabwe yilo elibulala umnotho. Ingcwethi zithi kuqala nje namuhla amanye amabhizimusi alakho ukwala ukwamukela idola leZimbabwe. Sixoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Uvulela i-US dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni, ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu. Sibona ukuthi abantu babefuna i-cash ukuthi bathenge ngayo. I-cash yangkhona iyasilela. Kodwa owesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili, belilahla amandla ngendlela esabisayo. Ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank sibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar kungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu eze impuphu lamafutha awe diesel lepetrol, ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangela amapolicy issues lapha. Kuza stabilize mbijana i-currency kuzenza ukuthi into ebesezisilela emphakathini zibe khona, ngoba abantu bayabelethembela ukuthi bengadinga i-US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into abo restock. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwansi ukuthi zibe khona mbijana emphakathini, kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okulethi US dollar.
kuchona ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiyasikhathi esifana lerandi amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa
okwakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi esereserve bank awukacaci ukuthi lama-runs kumbe amanye ama-currencies azavunyelwa na ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama-runs ngoba i-trade relationship yethu le-South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama-runs kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement les ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini umbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies
yinto enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu
ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar ngoba into eziningi besethengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency so kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Siphindisa xoxa njalo labezombusazwe ukuze sizwe imibono yabo. Siqale ngesiphathamandla sebandla lezano PF njalo engusomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma.
Akulandu ehluphayo nxa kuyikuthi i-RBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo ngoba ungananzelela noma sibe sithi khona i-US dollar ingasebenzi abantu phandle bebeloku begcwelelayo imali le i-US dollar yangkhona ukuthenga okunathwayo nokudliwayo lento ezinjalo so pho ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngale leyo mali akulandembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system elikona imalana imopheke into the system and besides that there's nothing wrong ngokubona ulutho olwenzile wabona ukuthi hayi lusebenzi kuhle ukuthi hayi iyekela ke ngile uqondise vele even ngesingizane bayatsho bathi bona a wise man is he who changes his mind although umbuzo wami uza kuthi pho njengoba singayiholeyo mali amayedola ngona akusuzo phinda kusixake na ngoba mina bembona ngathi ukusebenzisa yethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo ngithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho
kuzatshintshwa nge-1:25 ubona ingani linyathelo elihle yini lokho kufike ngesikhathi esihle
lokho owe-rate e-1:25 yinto esihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo imali yakhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhona esikubonayo ukuthi imali yakhona sigcina siyithola emsikeni eminyama le ephandle uhulumende especially i-RBZ must be serious about these issues i-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye ama-banks So the sooner they stop that nonsense, the better for everyone. This is Ramaswamy says Zimbabwe. Logo odi wana sisi nukambela na manga. Sikume ngante wana sazi wana imalizi ya puma. Abantu wana laba wale zimalizi nengi. Waba koza uti i-rate. Ibi logi kwela. Then sabisi nga kakalisi. So indaba ye rate. Iza habilana ngokuthi wana. Are they going to be disciplined in wana jenge RBZ? Beyekele ubana bebeloku bekhipha izimali ngama-back doors beyekele ubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiyamopha out i-US dollar phandle ngale kube sokukhwezela i-rate ubana ikhwele
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 sixhume njalo ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Edwin Ndlovu laye ongusomabhizimusi.
Lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ekugcizelela lokhu ngumsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi-ke imithetho elethwa ngumthuli Ncube kayisebenzi. Yikho kunjalo ke kakumangalisi-ke nxa iZANU-PF kumbe uhulumende wayo esetshaye u-10 wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo. Kuvele indlela engazange imena leyo, abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo. Izitolo eziningi lapho abathengisa khona amafutha ezimota, okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ama-restaurants, bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand.
Njengabosomabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho? Sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo.
Ibhondi kayikho, ibhondi ibonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar, yikho ayikhipha khona ku-Reserve Bank ingene ezitaladeni, ingene kubosiphatheleni. Sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi i-US dollar yesebenza ngo leyo idola yeZimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe. Okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani, kube lelungelo loluntu, kube lama-exports, si-exporte, kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla leMDC selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ube ngomunye wakuqala ukwazisa uZulu ukuthi sokulabantu abathathu ababanjelwe umkhuhlane eZimbabwe abagoqela owagcina eTshona umnumzana Zororo Makamba. Ngemva kwembiko le kwaba lokudoniselana umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo sithi nguye yedwa omele ethule imbiko ephathelane lalomkhuhlane. Kodwa isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi okwenziwa libandla lakhe yekulimukisa uZulu nge-coronavirus ukuze azivikele. Uthi imfundiso eningi iza kwethulwa ngunobhala wezempilakahle kuleli bandla uDokotela Henry Mazorera.
Into eyakuqala mfowethu yikuthi sikhuthaze uZulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumente. Angithi bengayithembi ngoba bafihla ilokhu zenini esingathi ulwazi ne-COVID-19 i-coronavirus nale. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe silo mkhuhlane onalo. So into eyakuqala yikuthi bengathembi. Into emele ibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So yinto yokuthi abantu kumele balimuke bananzelele impilo. Into esuke yaba khona lapha kobulwayo besule International Women's Commemoration leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye le abathingiswa i-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebesilawo elizweni phelele. Wonke lawo vele asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu, uMnumzana Nelson Chamisa, uke wethula amazwi okubana sokulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo. Kwase kusiba lembiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igciwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathini wena lo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi uyabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhodi. So into evele yabakhona. So into enjengomongameli uChamisa into enceda ilizwe itshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona lapha eZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe, kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa, uhulumende uhle wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba naye obe lo mkhuhlane kosengimuyi okwakadesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni. Lapha kade lelokhu bekhuluma ukuthi Wilkins. Akula lutho mfowethu, akula lutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le coronavirus?
Yeah, akhona ama workshop azayethulwa ngubaba Henry Masorora ongu secretary wethu obona ngeze health. Ama workshop la azayethulwa ngibona sisela umgqibelo onalisayo.
UMnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi indodana kamahloli weHigh Court eMashingo uJustice Garai Nesumawatse imiswe emthethwandaba izolo isetheswa icala lokubulala. Omunyarazi Junior Mawadze labanye abasolwa ababili uElvin Dongo Saungweme kanye loDelon David Balani betheswa icala lokubulala uSipho Ncube ngokumgwaza ngengqamu baqeda bamtshontshela amafoni amathathu. Inkundla inye ibika njalo ukuthi inkampani yendizamchina eZimbabwe isimise zonke inkambo zayo ilandela izinqomo zikahulumende zokwehlisa ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Le ndawo yekoroni le ayinzima le, ayinzima le, hayi sazi ukuthi sophelela apha, sazophelela apha esilwele, hayi kunzima, sibevale la masonto kanje sikwazi ukuthi kuyolungaphi le msebenzi, hayi sozocina umhlaba sosiwa ke manje, sosiwa ke manje sazi sophelela apha. Esaphonga ukuhlala ngoba kusasa from kusasa 21 days sihleli nje ezindlini, sihleli nje esingazi ukuthi after 21 days leyo kuzotshintsha kanjani, uma ungatshintshi adamu ofu 21 days. Hayi lapha kunzima. Sazi ukuthi sophetha siphi.
Umbono wami isakazi omuhle ngibona ngani lo mkhuhlane uza siqeda umsakazi wami njengaseZimbabwe ngani kuzoba nzima umsakazi njengoba sesizwa ngani laba abazimpila kahle sebefuna ukukhalala imisebenzi chukuthi umsakazi wami eyi kuza banzima kakhulu sokubonisa sibili ukuthi lo hulumende osiphetheyo sehluleka sibili manje umsakazi wami uzoyehluleka sibili ngoba izisebenzi uma zikhala ngempahla zokusebenza azilayo impahla yokusebenza zizosebenza kanjani so uhulumende msakazi wami kazame indlela eyinye engabi lokhe ethi into zikahle zikahle kungelanto ekahle izisebenzi lokhe zikhala msakazi siyaphambili uma zikhalala umsebenzi chukuthi ikufa kwabantu msakazi wami nyabona
Na inkinga ye studio 7 siyezwa kuthiwa ibhoda ivaliwe maybe ungasiza usitshelele ugovernment ukuthi asilingele abantu bethu ukudla ngoba sibazofa ngendlala abantu bazofa ngendlala chef inkinga enkulu kakhulu Omalaitsha bavalelwe. Abantu ngendlala bazofa. Singawavala amabhoda, but abantu ngendlala bazofa. I-disaster ezoba engasiyo ye-corona, so i-disaster yani yokudla.
Siyabonga. Bela kakhulu mina nje okusemcabango wami mina ngualex nyati umcabango wami nje njoba ungakamemetheki okuyapi ekhaya lo mkhuhlane njengalapha eSouth Africa abavale amabhoda kungela umuntu ozangena ngapho kungela umuntu ozangena ekhaya from all the borders bezama ukunqabela lo mkhuhlane ngoba kubi impela kakhulu nje uzela kithi uma uthi uyakhangela i-medical system yakhona iphansi kakhulu uthi ngoba ngeke ukwazi ukuhlonza abantu ngendlela efaneleyo ngezidingo zakhona like ama-sanitizers nama into zonke ezifana nalezo so ngcono bavala amabhoda kwingela ongenayo nokuphuma elizweni
salibonani basakazi baka-studio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu lapho kuhlala sisegoli lapho kunzima basakazi baka-studio 7 kakhulu nabalaleli esibhekane nakho lapho egoli ngesimo lesi ukuhlaliswa ezindlini ngoba yazi ukuthi thina singathi siyakhangela iningi lethu singabantu esizisebenzayo la egoli ngoba asinanto esingathi ebambekayo esingathi ukuthi mhlawumbe nami ngizokuhamba ku-government ngiyekhalaza ukuthi ngizothola something othi nasemaflat ndasala kiwo umastandard umuntu abefuna imali yakhe nokudla ungeke uze uyifikise i-21 days okuyimali oyabonakho so eyi thina abanye siyasebenza abanye siyasebenza amanye abasebenza i-security uthola ukuthi i-security awuna maphepha so asazi ukuthi njengoba kusihlwa nje kuyozala nkomone kuningi labantu kakhulu abasebenza emsebenzini abanganawo amaphepha ngokwezindawo abanye bangena ngendlela ezihlukehlukeneyo ngoku uyabona-ke ukuthi isimo sisuka sibe nzima msakazi wami eyi kodwa sizithandaza sithanda ukuthi sithandaze sibeke enkosini ukuthi yonke into nje uthixo ngiyozosihambela phambili
ye ninjani izihlobo labangane sisaphilisiwe ngapha thina sisagcinwa yenkosi ye eyi kunzima corona naso singenile eZimbabwe khanya abantu bonke ababanjwa benayo eyi kunzima phela ngoba kumanje ababili abathathu asebe-rekodiwe sofa bakhulunywa obala ukuba nabo babambe batholakale benayo sebebhubhile so kusisho ukuthi ngabeZimbabwe kunzima kodwa simanga ukubana amanye amazwe abhizi adingela abantu indlela zokubana uncedise lowo mkhuhlane kodwa bakwethu abathulisile kwangani akunanto ekhona
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Elemelika selethese ngokusemthethweni umongameli wakwele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro icala lokuthengisa izidakamizwa lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General umnumzana William Barr uthi ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kukaMaduro kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe uzaphiwa izigidi ezilitshumi lanhlanu zamadola emelika i-$15 million. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selifike kumakhulu ayisishiyagalolunye 900. Imbiko leyiphume izolo lapho leli lizwe eliqale khona uhlelo lokuthi wonke umuntu ohlala kulo kumele azivalele endlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Elemelika yilo eselikhokhela emhlabeni wonke jikelele ngenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Aba lomkhuhlane lo kuleli sebefike kunkulungwane ezingamachumi aphezu kwayisishiyagalombili 82,000. Asebefile bona bayinkulungwane elamakhulu phose amabili 1,177. Uhulumende uthi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million bacele uncedo lwemali kuye ngeviki edluleyo ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ulakho ukuvula imingcele yelizwe njalo lozulu abuyele emisebenzini ngoba umnotho welizwe ususifa. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare. Yena okhuthaze ozulu ngitsho lowezimbabwe ukuthi azivikele.
Njengakhona ukho kutshiwo ngamadokotela kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla lasezindaweni zakithi siyakwazi kwezindawo amanzi vele kaatholakali kunzima, but nxa lapho kade tholakala abantu kabageze izandla bethatha isepa sibili begeze antsho kuthiwe 20 seconds. Abanye kuthiwa ungaze uthatha ingoma yakho ithandayo mbeni yingoma yechechi ubulokhu uyihlabele uyihlabela ngapho ugeze izandla ukuthi ubonile sibili ukuthi ugeze izandla zakho kuhle. Njalo ungasondeleli kakhulu kwabanye umuntu ongabe ekhwehlela umuntu ongabe sechisa-chisa okwe-corona. Isikhathi kuyamele abantu sikhangele ukuthi kwelakithi lathi abakhokheli bethole indlela yokuthi abantu besizwe. So wonke umuntu ule ntshukuntshu yokuthi kutholakale indlela yokuthi i-corona le imiswe ngenxa yokuthi ayikhethi mbala, ayikhethi ukuthi wena unothile mbena unothanga ufundile mbena ufundanga lawo ingakuthaya nje. So ukuzivikela kuhle ukuthi uqale ucatshe kube sokusedlula lokho.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Chava utsamaya lilundi ba vinaka munati vari kimatla. Vahaeso arikupaneng, ariratanen rekupe mudimu hovane matsatsiana kimatsatsi avutata. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Seliphendukile njalo idola lemelika. Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga ngalimali kanye leya kwamanye amazwe. Ibandla leMDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Eyami impela viki isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.